o eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant engabi phansi lapha. Kukade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini ephiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho-ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa ese-Agribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lumlilo obika uqale emadabuka kusa ucathengela ukuba ungabe ubangele izintambo zikagetsi kuthi le gasi ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulumlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru but umgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube lempahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
In terms of value, I think you can see which no, I can't even last a little in Pasha Efiga 20,000 US. Melele, Abatisha, Umlilo, Ubabe creature, but get it up on village store and would totally go have a busy and let Temba Uba Nyagalo see a pumpkin and Elisa Suguma go look in your blessing store.
Upepetha uqhubeke ethi lumlilo cazela ukuba uqale ngo-1 a.m. emadabuka kusa esithi awacisha umlilo ubehlule labo.
Indaza yaphana lapho kuma 2 a.m. What I was told is the fire started around 1 a.m.
Afike lapho ngo-2 a.m. izwe ukuba umlilo uqale ngo-1 a.m. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuwumisa besekuvule ungasasizi isitolo sami solesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzathe Madara yena othi isitolo esithile besile mpahla yakhe efika amadola zinkulungwane ezine zamadola emelika $4,000.
No specialist anima radio ama-TV.
Ngenza okwama-radio, ama-TV, ama-solar panels, ama-gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama-US dollar angaba yi-$4,000.
Madara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abanale tangible information because belungonzi kwata lethi kwafoni.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant engabi phansi lapha. Kukade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeni samapholisa u-assistant commissioner Ponyati uthi imbangela yokulumatha kwalo mlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulad Gwasira utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba lawo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulapho amabhizinisi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebile izitolo ezilithumi kanye lamathebulo omkambo weflea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhla ka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be.
Ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala izikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe-Basic Education Access Model, BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North, njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini ekhiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisember iphelile. Babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1,000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali yokuthi bagade babuyele izikolo. Nalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona St. Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160 sokufuze sichaya ama-top up ama-728 bond. Imali yangkhona iyavelanga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. Sokubuya la ma-stationery okufuze besithenge. That day ngangichaya i-quotation, I think i-quotation yangkhona yafika kubo 400 bond i-stationery kuphela. Kuzokubuya ama-school uniform futhi kuyabe funa khona lapho. Hayi, mina njengomzali hayi ukuba retsile angabi ready ukuthi abantwana beye esikolo.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni banakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otsheketsa abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase Battlefield, lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye wayi-ray ingathi uye wayithinta kwi-conference isisegoromonzi. Ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sekuyisigebenga ezezijonge ukuphambanisa abantu. Kwabanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu balenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho ukuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethole amabhemba, akukhulumi ukuthi endaweni ende uthole amabhemba. Wabona ngathi imayinini outhiwa nxa abantu yothi igolide ofake itshole ihambe lithole amabhemba. Kulesi sikhathi ngasengamapholisa alinyaza abulawa abantu besekelelwa benjani, esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethole ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala, akutshelwa amapholisa abo bantu babantu. Lo president usho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakwaba khona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe, kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke?
Endaweni yevova ngiyakwazi kakhulu, endaweni yevova yeduze kweGwanda ngiyazi indaba yakhona.
Kuyethusa kanganani khonoko?
Kuyethusa. Anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gifts la ngathethi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nambona ngani uhulumende indaba leyo fanti ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sazukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinjo. Ileyo ndawo bane sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi, so ngathi abaturiza abanye abantu. Upresident ukhulumile wathi phansi ngezinto ziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mme ngikushoyo ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane, bangabona labo abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabetshele amabhemba, abakhulunywe babanjwe, bacetshelwe emapholiseni babanjwe, ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile, abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka. Ngoba endani yekhoromboni intembu kwabo unanzelela ukuthi kunabanye abafike bathaya bathathela istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala kabuhlungu.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilama bhizimusi abo mama labanye. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea-Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Africa omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa esekulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awe Pollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngikhalakatha yento mpeli engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha iyofunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane, engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakala manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZanu-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Umkhandi. Lo le MDC eyokuthiwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza okukaMkhabe times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Lezo kuthi ngapho uThamisa omutsha omncane obekukhangelele ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uThwangirayo ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uThamisa baze bamlimaze e-airport sambona emapilisini egcwele igazi. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani. Lamanye amabandla asengaphansi kwePollard kumbe singakhulumisana njani, leZANU-PF ngaphansi kogatsha lwabo izano umnangagwa. So it's not going to be easy, kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa sizokhe sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Lamhlanje sile ndubo ezinjengokuthi akulamanzi, hatshi ukuthi leadership izanisizulu, kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobobani kulendlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile, kodwa-ke sokuthile izikolo siyavula kathesi, amasiza ahambe elinye ibanga ekungeke uliqambe. So kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa, uPresident Thamisa uzazehlisa, uMnangagwa uzazehlisa. Nxa kuyukuthi kumele bangene through polar, nxa kuyukuthi we are going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Sibisa ama-churches, not about ama-political parties kuphela elizweni. Kulama-church, kulama-institutions anjengama-vendors, kulama-institutions anjenge-civic society, kulama traditional leaders, bonke laba bantu, kulama students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-1 sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo president through ama structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane, ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba Mnumzana Ndlovu, kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbukoweli usenkomeni, kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kuliwa le ngcwele kumbe kuliwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumthalenja udingisise ukuthi kakena uthanga siphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthanga ngenhloko wozothi uma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyephutha khonokho ukuthi njengoba ngishilo ekuqaleni siloku sinazo into esasizenza la izolo, yena le nto elithalisa manje belifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshayiwe kwabulawa abantu basike epointini where they just gave in and went bakhuluma nezano yasibarecha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi bafune. Yakungenani i-MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukukwenza manje. Kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izano vele ayisozi ihle yanegotiata and good faith, so selingena-ke manje nani sekacreate i-history ye-GN something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe iqhubeke ibanjwe umsila i-ZANU PF ijayiva caga umsila ngophambili. So I think nje iphakamele i-1 ukuthi lezilwane zikwenzwanga into entsha ezoyenza ukuthi izame yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Programme isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe, njalo lohulumende esithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okuningi isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lekhona yokuthi indlala ibhahlile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kulabantu abahlala emalokishini amayongeke wacabangela abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So umnyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abeke shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esimenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground, abe-World Food Program abasebenza nayo nenhlanganiso ezithile ezishiyetshiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade esile besenza ama-baseline yokuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti njalo thina njengenhlanganiso lapho sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, banelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze othile. Imizamo yonke yekusile lohlupho lolokho okuthiwa i-climate change osokuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima nezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende la uyazama kodwa-ke ukuthi ideva kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics, kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-rifafiki yiyo kusase lomgabi la abangani bayazama kodwa kuye yabo into kunye-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Amabalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesithathi sibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.